Encwadini elotshwe ngumphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube uchasise ngamanyathelo esezothathwa nguhulumende ukubona ukuthi liyazinza idola leZimbabwe kanye lokumisa ukuqhubeka iqansa intengo yempahla lendleko yemisebenzi etshiyeneyo. Unobhala womanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho osekusenzakala ngoba kuke kwenziwa njalo ngesikhathi uMnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
Sike sabona ke ama-tariffs kuthiwa ngama-duties ekhitshwa ebiselwa, ikhitshwa ebiselwa. Sesike sabona ke isikwelede zika-RBZ okungazakaliyo ukuthi imali yangkhona iyanceda okungakanani. Abantu bathengelwa izikotshikara, abanye bathengelwa amatarakitha, banikwa okutshiyeneyo. Leyo mali kwathiwa iyabhadalwa ke i-treasury, yafakwa phezu kwamahlombi ke yama-taxpayers.
Umoyo uqhubeke ethi kuzaba nzima kakhulu kuZulu ohola ngedola leZimbabwe njalo kuphazamise abamankampani alungisa impahla elizweni ukuthi bamelane lempahla elungiswa kwamanye amazwe ekuthengiseni impahla yabo.
I-industry yethu ke iza survivor okungakanani, sizakwanisa yini ukukompitha ke lamanye ama-industries angaphandle kwamazwe aqinileyo. Nxa ama-products e-South Africa ke sezangena nje, nxa sikhangela njalo ngokuthi abazaletha ke izinto ngaphandle kwamazwe bezithengisa ama-basic goods abethengiswa phela ngemali yangaphandle, uZulu uzayikwanisa yiyo leyo mali? Yimbuzo esizibuza ngayo.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Lindani Mkhwananzi, yena okhala ngeholo elinganeliyo, esithi kuzongezelela ubunzima ebantwini abanjengaye abangaholi ngemali yakwamanye amazwe. UMkhwananzi uthi isimo eselizweni sesibangela ukuthi abantu baziphathe ngendlela engalunganga ogoqela ukusebenzisa okudakayo lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kumbe obuphekwe ngokungalungelanga impila kahle yabo bezama ukucatshela indubo.
Ngoba isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe lama-chunks kumbe lombhida, yikho as long kubambe isisu, yikho akudlayo kuphela. Kubi kakhulu lapha elizweni, kumele ukuthi ngayinto lezi yalunga, kodwa hayi ke amandla akekho ebantwini sibili.
Ophatheke kwezokuhlaziya ngezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende kumele alwisane lodubo lwenkohlakalo lokuqala.
Kanenginengi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, senza umlomo nje siyichothoza, kodwa kathesi sokumele sifuna ukuthi labo abephula umthetho kumele babotshwe.
Okunye kwalokho okumunyethwe yincwadi elotshwe nguNcube emizameni kahulumende yokulungisisa isimo esibi somnotho elizweni yikungahlawulisi imithelo kulabo abathenga impahla eqakathekileyo kwamanye amazwe khona okwake kwenziwa esikhathini sangemuva. Ekubuyeleni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngomnyaka 2018, uhulumende wathi yena isisindo salo silingana ledola leMelika, kodwa ngemva kwesikhatshana nje isisindo sedola lelizwe saqalisa ukwehla ngesiqubu esikhulu kuze kube manje. Sikhuluma nje idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane 1212 emkambo oweReserve Bank of Zimbabwe, kodwa ngale emkambo wensitha selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezimbili zamadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe bahlala bevika ngokuthi isimo somnotho welizwe siba nzima ukuphuma edakeni esikiso okwamanje kungenxa yezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya agoqela iMelika, iBrithani lamanye amazwe aweYurophu. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lesi simo siphazanyiswa ngumbuso okhona lenkohlakalo esisabalele elizweni ikakhulu isenziwa iziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.